Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 7 ngumpalakazi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele le-CCC imvumo yokuba avimbe wonke amalunga ebandla leli awaxotshise edalele ephalamende ukuthi angancintisi ukhetho lwama-by-elections. Umongameli Maso Mnangagwa uthi sevumelane losowabo weleBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo sama-passports ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelele ukumiswa emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zisetshiswa icala lokutholakala zilabantwana abangela maphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele lebandla le-CCC imvumo yokuba avimbe wonke amalunga ebandla leli awaxotshise edalele ephalamende ukuthi engancintisi kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo. Amagqwetha kaChabangu athi isinqumo lesi kasivimbeki eSupreme Court loba nje icele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisithi seliphanyeke udaba lolu kulelo dale okuza kwenza abaxotshiswa nguChabangu bangene kukhetho oluzayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma kumhlangano awenze lentatheli izindaba namuhla eHarare, igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchaze ngokuphawulwe lidale leHigh Court lokunye.
Njalo sithi yikho lapho kuzavumela khona ecangeni. Nekube sokusibala leyi enye indaba esehigh court njani eyokuthi ubaba uChabangu le-CCC. Ngemva kuChabangu usebenza umsebenzi lowokandaot incapacity le-CCC ukuthi lawa abaxotshwayo ebathi bengapacitipati ku-election ekuzakuba khona nge-Saturday for any other state ezanoclaim. So i-oda ivumile and inkundla ivumelana nathi.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Ziva uthi baza kuyamelana lesinqumo se-High Court e-Supreme Court njalo bayaphatheka kukhetho.
Thina siyaqhubekela phambili ngomkhankaso wethu, sibonile ke i-judgment ephume e-High Court yokuqala ke isithi ama-candidate kufanele emiswe. Esibili ivumelana lathi kubani uSengezo emiswe ukwenza any recall of our members of parliament or councillors. Eyokuqala we've appealed against it e-Supreme Court, ama-lawyers azabe fayila very soon. Yikho ke sikhuthaza abantu bethu bonke ukubana ke bebe ready ukuyavota ngesaturday kuby election kuma-constituency alama-election ngenxa yokubana i-judgment leyo ye ngumsindo nje ngumlilo wamaphepha yiso ziyakwanisa ukumisa ngoba liyakwazi kathe sikhuluma nje eshabalala kuwa 29 sesitholile ama-ballot paper ethu sesimelele ukubana siyevota mhlaka 9. High Court izamiswa by virtue of our Supreme Court appeal ezasuspenda i-judgment ye-High Court. Njalo ke kaso sikwanisa ukumisa ngenxa yokubana i-ballot paper selikhona. Zonke indawo abantu sebelungiselele ukuyevota, abantu asibeni ready, siyeprotekta abantu esabavotelayo mhlaka 23 August okuyibo ke okufanele ke bebengenile. Kuyatshengisa ukubana eZimbabwe kule ndubo mayelana nendlela esenza ngayo election ngenxa yokubana ngeke sibe yilizwe elitshona singeniswa kuma-election siphuma kwama-election at the expense of the taxpayers.
Elinye lamagqwetha kaChabangu umnumzana Louis Uriri uthi okwathulwe umthethwandaba we-High Court akusoze kumiswe yikuphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Uthi labo asebevinjwe umthethwandaba we-High Court kabavunyelwa ukungena kukhetho oluzaqhutshwa ngempelaviki Kodwa unkosazana Fadzai Mahere owayisikhulumeli sebandla le-CCC njalo omela iMount Pleasant edale lePhalamende wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-X esithi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni ibandla lakhe lingaphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Isiphathamandla sezokhetho ku-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission umnumzana uKloyile Silwayigwana uthi sebekubonile okwethulwe lidale le-High Court.
Ukuyithola kade angayibala ngisho.
Yebo ba.
Kanti uyisenza nokho i-court esitshela khona.
Kunabanye abasola uChamisa abathi wayengazi akwenzayo ngokuba lebandla elingelasisekelo sombuso ngesikhathi kungenwa kukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi. Bathi lokhu yikho okwenza uChabang wangena emthanjeni webandla leli wenza umathanda. Okwamanje bathi uChabang kukhanya enguye osezibambe esidukwini kubandla le-CCC elilakho ukubhidlika ngokuya kwesikhathi. Abasekela uChamisa bathi lizavuka lithi khwatshu ibandla leli njalo uChamisa uyakwazi akwenzayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseHarare e-High Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sevumelenelo sowabo weleBotswana umongameli Mokgweetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo samapassports ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. Umnangagwa wazise lokhu ekweleBotswana emhlanganweni weKusi Ideas Festivals oqhutshelwe eHebron ongene nguyelo Masisi. Inyathelo leli liza ngesikhathi iningi likhala ngokukhwela kwembadalo yokuthatha amapassport eZimbabwe. Nanka amazwi kaMnangagwa.
I've been talking to my brother here after he was making a statement here. And we have agreed, I can announce, we agreed that from now on,
bengikhuluma lomne wethu lapha ngemva kokuba ethule umbiko wakhe savumelana ukuthi kuqala nje kathesi sizatshela iziphathamandla zamazwe ethu ukuthi akumelanga kube le mibuzo ngokuthi abantu bangena njani emazweni womabili. Sivumelene sikunanzelela ukuthi siyinzalo yase-Afrika emele ingene nje emazweni eBotswana, Zambia, Kenya. Kudala sasingabantu banye, kwasokusiza abelungu basehlukanisa ngokufaka imingcele. Akumelanga sivumele ukuqhubeka sehlukaniswe ngalindlela. Kumele sivule imingcele abantu bethu bahambe bekhululekile.
Borders among ourselves and move freely.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma ekweleBotswana namuhla. Umphathi ntambo obona ubudlelwano beleBotswana lamanye amazwe umnumzana Lemohang Kwabe uwafakazile amazwi kaMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabantu abasebenzayo eyabulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Debra Mukasa.
Kuyinto enhle njengathi thina ama-informal traders ukuthi sizabe sesikuma sisiya eBotswana siphenduka njengamazwe phela ku-Sadat countries. Into vele siyikhangeleleyo ukuthi ngasisebenza njalo singasebenzi kanzima singavakatshelani kanzima engathi sisempini siyalwa. So lokhu kuzasincedisa kakhulu ukuthi njengobana ngapha sokulokuthi ama-passport asekhwelile thina ngapha sabe sesithaba ngoba sozokusihluphe ukuthi sadingelwa ama-passport sabe sesicrosa kuphela sisayenza i-business labanye bethu abeBotswana. Ngibe sengikhuluma njalo ukuthi uhulumende wethu ngenxa yekwenza khonoko kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi esi-consulte njengobana bekhulumele bengabe uhulumende khona ngale wakubona ukuthi hhayi kufanele. So kumele si-consulte phela sibone ukuthi singahamba njani. Engxenye khonako kuma-policies zona lawo sizathi sesichaphile sesiphenduka ngemkunguru yethu kuyekhanya zokuthi hhayi sokumele li-declare kumbeni sokumele libe lezincwadi zokuthi sibuye lempahla emkhutukhutu yethu izabe sivele siyihambile ngale. So it's a big challenge njengoba nabevumile, so kumele sikwazi ukuthi sichapha kuphela sisiyavakatsha sibonana lezihlobo, kumele sichapha sisenza futhi open ukuthi soku-open for amabhizinisi yethu yini njenge-informal sector. Kumele lapho sikubone lamapholisi zecace ekwazi, asifuni ukuthi sibanje emoyeni sesithabile sothi hhayi kwavunyelwana lokho okuthize. So konke okuvunyelenweyo akubhalwe phansi ku-white paper okuzothi ukusisebenzele njengabantu abazisebenzayo, njalo sibone lokuthi kuyini esikuvunyezwayo ukuthi siphume lakho.
Kukhona yini okunye elingafuna kulungisiswe ukuze njengabantu abathengisayo lisebenze kuhle lenelise ukuoda impahla emazweni atshiyeneyo?
Siyananzelela ukuthi eZimbabwe lapha silamanye amazwe esingcelelane lawo esiyenza lakhe njengabe Mozambique anje esile Khomesa. Ikhomesa yinto ebalulayo kule chat yangona ebalulayo ukuthi singenisa impahla ezinjani ezisiyathengiswa, singene lempahla ezinjani sibuya ngapha eZimbabwe. So ikho ngikhulumile phambili ukuthi sokumele konke khona lokho kucace ukuthi njengathi thina esikubusiness siyavunyelwa yini ukungena ngezithupha zethu sihambe sizothengisa izinto zethu. Njalo kufanele ukuthi amazona lawa ama-SADC countries ebe lento i-one esivumelana ngayo, like njengoba kurumele ukuthi nxa usiya ngebhoda yangapha emtare kule ekhomesa ebakhona esincedisayo ukuthi kuyini lalokhu lalokhu esikufunayo ngapha e-South Africa kula leBotswana kula. So njengoba namazwe enjalo wonke singama-SADC countries, so kumele sibe lo mthetho one ozasincedisa njengathi thina esisebenzayo sicrosa ama-borders siyathengisa siphinde siphenduke. So kufuneka imithetho sibili eqinileyo, sawamukela sibili lo mcabango abawenzileyo abadala ukuthi ama-passport, and sinanzelela futhi ukuthi ngapha thina eZimbabwe ama-passport ebesekhwelile akhwela mhla ka-1 January. So nxa ekhwela thina kithi is a plus ngoba akusasihluphi, kodwa ngaphela wonke ama-countries wona la esingcelelane lawo oZambia, South Africa, labo Mozambique ngaphela bahle beyenzela kuhle kufanane, kungabi lelizwe eliyi-one ukuthi namhla ngishiyile i-passport. Sasasengikhanyele eMpumalanga sokumele ngithwale i-passport, sasangikhanyele eNtshonalanga sokumele ngenze lokho lalokho.
Unkosikazi Deborah Mukasa ngowenhlanganiso yabantu abazisebenzayo eBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-HIV kanye lokuphila lomkhuhlane we-AIDS zikhuthaze ukuthi zingabatshiyi phandle abakhubazekileyo kunhlelo lezi. Ekhuluma le-Studio 7 esemkhosini walonyaka owe-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo esebenzela esibhedlela se-Cholocho, umnumzana Mthabisi Ngwenya uthi inhlelo eziningi ziyababandlula.
Ngibona kule nhlanganiso eziningi kakhulu ezikhona lapha ezivela emazweni atshiyeneyo kwizwekazi lethu le-Afrika lapha ezisebenza kakhulu zilwisa ukuthi ziqede ubhubhane lolu ole-HIV and AIDS e-Afrika lapha. So nginanzelele ukuthi abantu bafake amakhanda abo ndawonye ekutheni ulowo mkhuhlane wehle kakhulu kusiyafika umnyaka ka-2030. Sengifunde okuningi lapha lanxa nginanzelela ukuthi kukhona okunye okusilelayo lapha lalaphayana.
Lumhlangano uqhutshwa phansi kwendikimba ethi AIDS is not over, address inequalities, accelerate inclusion and innovation. Ubona sengani indikimba le iqondile na nxa sikhangela abantu abalobugoga obuchiyeneyo?
Indikimba iqondile yona ngenxa yokuthi injongo yena leyo ukuthi ukungalingani kwamathuba abantu kulungiswe, ikakhulu manje ngosithi sikhangela abantu abagogekileyo. Izikhathi eziningi amathuba alingana lawo abantu abanjengathi esithi siright kawalingani, kawalingani. So inhloso enkulu yena leyo ukuthi amathuba kuzanywe ukuthi amathuba alinganiswe lalapho abantu abangaphiwa khona amandla ayeneleyo, abantu bewaphiwe lawo mandla.
sikhangela ukuthi kule nhlanganiso ezinye eziquba ukucubungulisisa iresearch laphana kanye lenhlelo ezichiyeneyo ubona lezi nhlanganiso zisebenzela ndawonye labantu abagogekileyo na.
Inhlanganiso lezi emaphepheni lemlonyeni ziyabe zisithi zisebenza kanye labantu abagogekileyo, kodwa enkunanzelelayo ukuthi practical ukwenza kwakhona kakubafinyeleli abantu abaphila lobugoga obuchiyeneyo, ngenxa yokuthi nxa inhlanganiso lezi zisenza inhlelo ziyabe zisithi lazo zibanakekele kodwa kazifinyeleli ezingeni labo, zibathatha zibafake kuzinga elomuntu wonke olempila kahle, kube kanti abantu abagogekileyo baba lezindingeko thile eziningi ezidinga ukuthi ungene kakhulu kibo kulakithi kulalaba abantu abanye abangagogekanga lapha. So ke inhlanganiso eziningi zikuthatha zibafaya kuzinga elilinganayo, kangangokuthi nxa zisenza ukucubungula kwabo kabangeni kabayehli kakhulu befika kibo bona bakuthatha ukuthi nxa becubungule bacwayisisa kubona abaphilileyo. Ulwazi abalutholayo luselugoqela la bantu abagogekileyo.
Sibona konke lokhu okwenzakalayo yikuyini okungaphathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo ukuthi labo baphatheke ngunhlelo?
Njengomuntu othanda kakhulu ukusebenza labantu abagogekileyo, ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi inhlanganiso ezisebenza imisebenzi emihle kangaka zijonge sibili ukuthi ziyehle ziyefika kwezinga labantu abagogekileyo, ngoba nginanzela ukuthi even lakhona lapha engikhona kuyikhasa balutshwani kakhulu abantu abagogekileyo abakhona khona lapha. Abanye engike ngaxoxa labo lapha bakhale ngokuthi bona ukuza lapha kuyababizela indleko eziningi, ngoba kuyawumele yena abhadale imali embhasini, i-wheelchair yakhe layo ibhadale imali ebhasini, so kwenza ukuthi kube nzima ukuthi befinyelele lapha. Abanye bakhala ngokuthi bengaze befinyelele lapha kabananzelelwa ukuthi bakhona, kangangokuthi lethuba labo lokuthi bakhulume liyadliwa ngezinye inhlelo. So ngicabanga ukuthi kuyadingakala ukuthi inhlanganiso ziyenze inhlelo sibili ezijonge ukungena kibo abantu abagogekileyo ezigabeni, zibavumbulule lapha abakhona zizwe ngabo ukuthi bathini.
Lo ube ngumnumzana Mthabisi Ngwenya olwela amalungelo abagogekileyo njalo esebenza esibhedlela seCholocho ephathisa abakhubazekileyo. Kulezizalwane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zisethiswa icala lokutholakala zilabantwana abalitshumi lane abavela eZimbabwe abangelamaphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Abasola batshela amapholisi ukuthi abantwana laba bebesiya ebazalini babo. Lokhu kuza ngemva kokuba ele South Africa lazise ngempela sonto ukuthi livimbe amabhasi edlula amachuma amane ayethwela abantwana beZimbabwe abangela amaphepha eBeit Bridge ezama ukungena lawo kwele South Africa. Kodwa iziphathamandla zeZimbabwe zithi kwaphenduswa abantwana abalikhulu kuphela, hathi abedlula amakhulu amane. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Eqinisweni ukuthi-ke into yomthetho isebenza ngokuthi kuthiwe umthetho uthini. Umthetho waseSouth Africa uthi wonke umuntu obuya eSouth Africa kumele abe lephepha. Mhlawumbe ngenxa yokuthi lathi silinkinga nenhlupho zethu sinokwenelisa ukweqa umngcele, kanti kona ngokwakho ukweqa umngcele kuyinto engekho emthethweni. Siyakubona mpela ifindo liyabopheka lapha egatsheni lwase-immigration kakhulu under Department of Home Affairs ukuthi sebefuna ukutshengisela mpela ukuthi bazokugwema ukwenzeka kwe-illegal immigration. Into le noma ingasihlukuluza njengabakhulumeli besizwe seZimbabwe Community, uhlupho olukhona ukuthi abantu bakithi bafika besenza ngendlela engavumelekanga. Manje-ke lokho kuzofaka abantu enkingeni, ngoba i-BMA, i-Border Management Authority le efakiweyo, ikhanya yona izimisele mpela ukuthi izotshengisa ukuthi yona iya
abantwana laba mkhwanazi inengi labo singathi ngabantwana ababe besengozini lokho kuthiwa i-trafficking ukuthi bangafika khona ngapho eSouth Africa basetshenziswa imisebenzi yokuganga engayisiyo kumbe ngabantwana ababe besiye bazalini kuphela
khona uma ungawukhangela ngelihlo likhatshana kuyakhanya ukuthi ngabantwana nje abazivakatsheleyo abasebevalile kuma-holidays abalanda ikhisimusi kodwa-ke ukunanzelele futhi ukuthi ngokomthetho that needs verification ukuthi vele bangabantwana yini abazihambelayo ngoba kungenzeka ukuthi abagangayo laba bangalisebenzisa leli thuba ukuthatha abantwana babadlulise kube sekukhanya ngazathi kunomali yisikhathi sokuvakatha so abantu kumele sikukhangele nxa zonke lokho
umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Impi iqhubekela phambili emadolobheni amakhulu aseGaza Strip lapho okulisana kakubi ibutho le-Israel leqembu labesiPalestine leHamas elafakwa kuluhlu lwabalwa becatsha abedlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist iMelika. Abantu belisiPalestina bona sebedinga indawo zokucatsha njengoba sezisiba nlutshwane ngenxa yempi le. Ukuhlaziyelo ludaba sixoxa lolandela ezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Into ebalulekileyo mkhokheli ukuthi thina njengebandla likazaphu nxa sibona into eyenziwa yi-Israel sikhumbula umbhuqazo esilathini ke sadlula phakathi kwawo. So okokuqala siyazwelana labantu bonke ababulawa yi-Israel kungakhathalekile ukuthi ngabantwana ngomama ngabadala ngabagogekileyo. Okwesibili thina njengozaphu siqakathekisa ukuthi aluba kuyahlala phansi kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane kukhumelwa nomlotha kutholakale amacebo lamasu angenza ukuthi okokuqala abantu bangaqhubekeli phambili besifa, number two amazwe la abe lobudlelwano obuhle.
Sibone kusiba lesivumelano esike samisa impi okweviki nje eyodwa ngombono wenu libona ngani kungaba lokukhulumisana na okungakhumisana umlotha okungaba semaduzaneni sikhangela okwenzakalayo konke lokho?
Ilanga elilodwa nje, usuku olulodwa nxa kule ngxabano is a very long time, isikhathi eside kakhulu. Mina ngokufisa kwami njengoba sike sabona kuke kwazanywa impi yami okweviki elilodwa khona kuyana kule nhlansi lomthonselanyana ukuthi abantu laba amazwe la angenelisi ukuhlala phansi akhulumisane khonokuyana kuyasinikeza ithemba ukuthi mhlawumbe kuzaphinda kwenzakale impi ingame okwesikhathi esifitshane kodwa ime okwesikhathi eside ayikho okubalulekileyo. Okunye okungasincedisa ngokubona kwami yikuthi amazwe amanye aphumele egcekeni agxeke okwenziwa ngu-Israyeli noma ilezi zatho zakhe bamkhuthaze u-Israyeli bamfake ekhoneni ukuthi kube lokulungiswa kukhona phakathi kwamazwe la axabanayo. Yikho okungasinika ithemba lokuthi kungaba lesisombuluko esihle kakhulu kodwa isivumelwano sokukhuluma ngaso yinhlansi lomthonselanyana ukuthi hayi ithemba likhona sibili.
Lo ngumnumzana Mthulisi Hanana olandela ezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu. Kulandela isinqumo sedale esibika ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu lelungelo lokuvimba amalunga e-TRPC axotshiswa edale lephalamende ukuba engangeni kukhetho lwama-by-elections kulabanye abathi umnumzana Chamisa nguye owadala ukuxokozela kubandla leli kukanti kulabanye abathatha icele lakhe. Ake sizwe umnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-TRPC exoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe.
Sithi ukuthi asilabo ukhokheli both ku opposition kanye la ku ruling party. Lokho esikubona namhlanje kokungafanayo kwenzakale into okufanele bana yavikelwa. So kuswelakala abathungameli abale foresight. However kulalokho kuthiwa yi-subversion, i-subversion of the will of the people, kwese sikubona nama-political matters afejikelwe ema-court kusazakala ukuthi leza by outcome, outcome ethile za benefita political individuals or political parties, which is very unfortunate.
Baba Ngwenya, uyamuzwa lapho uyakhuluma umlelasi phosela kuba
ngiyatshena la ngodaba lama-leaders ngoba phela i-ZANU-PF ubugebenga lobudlwabudlwamu buhambelana lokungazi i-democracy njengesifiso ukusubvert i-democracy. Ngibona ngathi mina loba ngaye kuthiwa kulomongameli nabathungameli abeqiniso ku-opposition, nxa bezele befuna ukusebenzisa idale ukuthi bazuze izinqumo zabo, ama-objectives zabo, bayakwenza. So kutshengisela nje ukuthi khona lapha vele sesisegangeni siyijangu, akula muntu oyiqembu elibusayo ozimiseleyo ukulandela isisekelo sombuso. So kukhanya umuntu yasenzela akufunayo namajaji labo bakhanya mpele sebesokukhanga lelo hlangothi lakhona lapho abelame khona kungaphi. Ngibona ngathi mina sokusitshengisela vele ukuthi hayi i-democracy vele lapha eZimbabwe kayisekho.
Ye, lapho-ke mlalazi okunye okukhulumileyo Siyamuzwa Ngwenya, uthe kungana kula bakhokheli abaqhodo lapho tsho-ke ukuthi umnumzana uChamisa kungazani ukuyatshelela yini ukuthi abuse iqembu lakhe ubusithinda.
Ubaba uNgwenya, siyavumelana simile ukuthi into phela democracy ayisekho eZimbabwe, and lo muntu oyi-amateur ku-politics yaseZimbabwe uyakwazi lokho ukuthi lokho akuselo akusekho. Njalo le nkundla ezomthetho ziyasetshenziswa ku-politics ukuthi zilethe ama-judgment athile. Uma ngithi mina uhlupho lwethu lu-involve i-leadership, yikuthi uba uNgwenya enje uma ungambuza kakuhle kunezinto abengazenza ngcono or abekade ngeke azenze alibani bethungamela. Ngikho ngisithi abathungameli bethu labo uma be-accepta i-criticism from us yikuthi bekufanele benze ngcono, ngoba linto eyenzakala namhlanje kayiqali. Simbonile uMonzora, bekufanele sazi. Angithi bathi ngesikhiwa once bitten twice shy, vele uhle wazi uzakhumbula dube lawe Ngwenya ukuthi sikhula umntwana wayese kelwa abamba ilahle ukuze azi kubana liyachisa. After lokho ngasoza vali bamba, so lathi ilahle salibanjiswa uMonzora. Sasesiza la nanku sokuvuka othaba, sasa kuzavuka bani, ngoba isilwane esiyizana uPF siyasazi, la maqhinga abo lobuthakathi babo siyabazi.
Kodwa-ke baba Ngwenya, khonapho-ke nxa sikhuluma-ke ubona ngazani uChamisa uphandliwe yini lapha kwezombusazo kuhamba njani?
Kungenzakala phela. Anti thina siyazi i-opposition besebenza ukuhle bebambeni, kodwa ungazikhangelisise ukhetho lungakaqalisi vele kwase kulemimkenke iyayivela ikhona, kuthiwa khona hhayi kwakuChamisa sezenza umuntu oyinduna oyenza konke eyedwa. Ungazilalele bekhuluma obithi obabunqube labane esadivesi kajele, uyenza ukuthi kungathi akula lizwi elibambanisa abantu, akula muntu ophethe njengekuthiwa umlalazi ukuthi nxa kwakuyini ngangizadinga ezinye izindlela zokuthi ngoba vele nxa sokuthe khona i-ZANU-PF silamandla okungena eqembini leni ilidilize. Kwakungafanelanga ukuthi yena owaChamisa athina ngesikhathi sokhetho, okwakhathesi akula nto ezakwenzakala vele sizathina kuzakhala intonga kukhala isikhathi sami lo nyaka. Abantu babecabanga ngizwe ukuthi kuleli strategy ezasetshenziswa. So kuqakathekile ukuthi laye azikhangelise sebona ukuthi hayi lesi isikhathi sokufunda, akusetheli ijasa phela isikhathi sokuthi afunde, abona ukuthi asebenzelane lo muntu wonke ukwenzela ukuthi kungakhuli ukukhula ethile ubona khathesi.
Ye, khonapho-ke mlalazi kanye ngazani lapha uthi uChamisa kumele azinuke amakhwapha ngoba lokhu yikhongane kuyahlupha. Lawo ngani uya khonapho-ke?
Yelo liqiniso, ngilasebenzisa ibala lesishona ngavumele liyalazi abalaleli bayalazi, kuthiwa yibumbimbindoga. Ungavele uyenze leyo nto awuyindawo, ungafuna ukuhamba wedwa. Okufanele kwenzakale ngalesi sikhathi ukuthi kufanele sizibuthe njengabantu, sisebenze ndawonye okanye sibe imbumba. That way siza nqoba.
Ye, phosela ukugcina baba Ngwenya.
Isimila sisihambile madoda. Singakhali nesimila sisihambile. Ethini sizavuya. Ngathi sifike siyisimila hathi. Kasayisilungiselele kwenzela ukuthi kwazakale ukuthi nxa kungangena inyoka endlini ingakhandwa kanjani.
Lapha lizo mnumzana Rejoice Ngwenya exoxa endawonye loFortune Mlalazi bexoxa loGibbs Dube oweStudio 7. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.